So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 14 kuhlangula 2017 nguNtungamile Nkomo. Embabeni zethu lamhlanje.
Insupho ekulombeni igazi isinengi kakhulu ngoba abantu abaningi abafithi kangako ukuthi baphakame phephezu bese uzonikeza igazi ngoba okwakathesi sinikwa kakhulu igazi ngabantwana abasesikolweni kanti-ke abadala banikeza okungamachumi nesibhozo ekhulwini.
Uzulu wakobulawayo umanyana lozulu wamazwe atshiyeneyo emhlabeni jikelele ekunanzeni imisebenzi yokuqoqwa kwegazi ile World Blood Donor Day.
Ukuthi iprocess yokuthi umuntu abuye kuthiwe ukuthi akaso refugee anymore inzima kakhulu, while at the same time kula bantu who are very much deserve amavele emazweni okulempi khona and they cannot come in ngoba amaZimbabwe alokhu khona ahleli ebhizinasi.
Inhlanganiso ebona ngendaba zeziphepheli ithi ikhathazekile kakhulu ngokuncitshwa indawo kweziphepheli kwele Botswana. Kwezemidlalo sizalethulela impumela yemidlalo yeKhazlaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulomsakazo. Uzulu wakobulawayo lamhlanje umanyene lozulu wamazwe omhlaba atshiyeneyo ekunanzeni usuku oluqakathekisa abantu abanikeza igazi ele World Blood Donor Day. Embuthameni lo kuphume ukuthi abasakhulayo abanikeza igazi yibo abanengi ukwedlula abantu asebebadala. Kubika onompumelelo moyo.
Kube lokufola abantu bebhoda idolobho lonke bebonisana ngokuqakatheka kokupha igazi bekhokhelwa ngabenhlanganiso ye-National Blood Services Zimbabwe, lapho abafundi bebesipha igazi emkhosini walonyaka olendikimba ethi Blood Donation in Emergencies. Umnumzana Sifundo Ngwenya obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eMathebeleland uthe linyanga nje yokunanza ukuqakatheka kokupha igazi umhlaba jikelele, ethi kuluhambo olungalula ngoba akusibo bonke abapha igazi.
Inhlupho ekulombeni igazi isinengi kakhulu ngoba abantu abaningi abafithi kangako ukuthi baphakame phephezu bese uzonikeza igazi ngoba okwakathesi sinikwa kakhulu igazi ngabantwana abasesikolweni kanti-ke abadala banikeza okungamachumi lesibhozo ekhulwini, bona beyibo abasebenzisa igazi elingamachumi ayisibhozo. Lapho ngikhuluma nge-18% ekunikezeni igazi, kanti-ke i-80% yegazi elisetshenziswa ezibhedlela lisetshenziswa ngabazali, kanti-ke lona ekunikezeni igazi linikezwa ngabantwana. Ngakho-ke
u-ambasada Mehluli Sibanda okhokhela ukupha igazi eZimbabwe oyintatheli zindaba uthi uhlupho yikuthi abantu bayesabela ukubanjwa imikhuhlane lapho besipha igazi.
EZimbabwe-ke ngalesi sikhathi-ke abantu abaningi bayesaba ukunika igazi ngoba bayesaba ukuthi ungatholakala kulobunye egazini labo. Kodwa-ke mina ngimakhuthaza kubana-ke kungcono ukuthi uqale ukwazi ukuthi kumbe uma ngakuhle kumbe ume kuhle. Baningi abesaba elakatshana, kodwa-ke ayisibo inhloso ke National Blood Service Zimbabwe ukuthi-ke badinge ukuthi abantu igazi labo lilani-ke.
Kuthi unkosikazi Siphilisi wePhiri uthi okwamenza waqala ukupha igazi kungemva kokubona ingozi yemota lapho okwalahleka igazi eliningi.
Isizathu sami ngelinye ilanga thi ngivela eRusape ngivela vakatsha ngabona ingozi eyenzakale emgwaqweni ngabona kule gazi elinengela lichithekile ngakho ngathi sesesikolo ngezwa bebuyila be National Blood Services bekhuluma ngokupha igazi ngakho ngafuqeka ukuthi lami ngincede labo ayabe balahlekelwe ligazi engozini abanye ngemikhuhlane etshiyatshiyeneyo.
Obona ngezokuhlolwa okuphakemeyo kwegazi esibhedlela sempilo Central Hospital, umnumzana Abel Wildman uthi babhekane lodubo lokusilela kwegazi ngezikhathi zekhefu.
The blood reserves are reliable and regular.
Ukuza kwegazi esibhedlela akusohlupho, lanxa nje sithola udubo ngesikhathi sekhefu, ikakhulu ngekhisimusi lapho esithola khona ukuthi abanike igazi babe besendaweni ezijajeneyo bekholisa ikhefu bephumula.
Okwamanje igazi eZimbabwe lithengwa ngekhulu lamadola i-$100 ezibhedlela zikahulumende, kuthi lingahlolisiswa libize ikhulu elilamachumi amabili amadola i-$120. Abanye labo ngabathandabuza ukupha igazi bekhala ngokuthi laloba besipha igazi kungela mbadalo, bona nxa sebelifuna kumbe abemuli bagcina sebelithenga ngentengo ephezulu. Abe National Blood Services Zimbabwe bona bathi balithengisela uZulu olidingayo leligazi ngoba labo baka lendleko yokulibuthanisa lokulihlolisisa andubana ligcinelwe izigulane. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ebona ngendaba zeziphepheli emhlabeni jikelele, iUnited Nations High Commission for Refugees ithi ikhathazekile kakhulu ngokuncitshwa indawo kweziphepheli kwele Botswana. Kule nani leziphepheli ezivela eZimbabwe eliphezulu kakhulu, lanxa nje kungelasimo esifaka abantu impilo zabantu engozini. Kubika uMartin Ngwenya.
I-UNHCR ithi iziphepheli ezivela emazweni alempi ukungahlaliseki kwezombusazwe, impizo enkolo kumbe ezomdeni zisithola zivalelwe ngaphandle ngoba iBotswana engasathathi ezinye iziphepheli. Umele i-UNHCR kuhlangothi lwangezansi kwe-Africa, unkosikazi Veronica Iram Mote IB, uthi iBotswana isiqinisile imithetho okunikeza ubuphepheli osekubone iningi elivela emazweni abhekane lendubo zisehluleka ukuthola ubuphepheli. Umode Ebi umbiko awukhiphe kunanzwa iminyaka yamachumi amahlanu ele Botswana livikela isiphepheli, uthi imithetho emitsha yeBotswana enqabela labo abavela emazweni abhekane lezimpi. Uthi kodwa labo abavela emazweni abhekana nalendubo ezifana lezimpi kanye lokulwa kwesikolo bayaphiwa ubuphepheli. La abonakale njengamazwi akade ebhekiswe kwiziphepheli zeZimbabwe kanye leNamibia eziyizo ezenani eliphezulu kwele Botswana. AbeZimbabwe badlula amakhulu ayisikhombisa, kukanti abeNamibia baphose befike inkulungwane. Lesi yisimo umnumzana Albert Madlala othi siyayangisa kakhulu kumazwe angaphansi kwenhlanganiso yeSADC ukuthi izalwane zabo zigcinwe ngelinye ilizwe elingumakhelwane.
Kuyayangisa obviously, opresident bamazwe lawa they meet regularly under SADC, bayahlala right next to each other, kodwa ababuzani ukuthi abantu abakwindawo besilizweni lami bengisindise. So and into khona yokuthi khona abantu abahlale eDuki ngale, they're able khona amazwe babulana besuke eDuki behambe ekhaya bethathe amapassport bephenduke bedinga imisebenzi.
UMadlala uthi okudanisayo yikuthi iziphepheli zingangena kuba nzima ukuthi zibuyele ekhaya ngenxa yemithetho yokuba isiphepheli.
Njalo futhi iprocess yokuthi umuntu abuyele kuthiwe ukuthi akaso refugee anymore inzima kakhulu, while at the same time kula bantu who are very much deserving bavele emazweni okulempi khona and they cannot come in ngoba amaZimbabwe alokhu khona ahleli eDuki.
Ngokuqinisa imithetho yeziphepheli, iBotswana yona ithi izama ukwehlisa inani ngoba isikhipha imali yokugcina iziphepheli esikhwameni sayo. I-UNHCR isiyehlise uncedo elunikeza iziphepheli, ngakho uhulumende weBotswana ukhuthaza iziphepheli ngisho leZimbabwe ukuthi ziqale ukuphindela ekhaya. Iningi leZimbabwe labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela uMabhaha ngokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2000. 2008. Ngingumathini Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Lanxa abesifazana bekhanya kuyibo abahlangana kakhulu lodubo lokuhlukunyezwa ezindlini, bakhona abesilisa labo abahlangana lalolu daba. Lokhu kuphume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni oluphuma ebulenjini enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ngabanye asebeke bahlangana lalolu hlupho, abagoqela umnumzana Ezra Chisa Sibanda lonkosikazi Caroline Maphosa Dube. Ababili laba bathi bagcina betshiyana lezithandani zabo ngenxa yodlakela. Bethule okusenhliziyweni zabo bexoxa kuhlelo lolu lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele wenhlanganiso yePadare enkundleni ebona ngokuhlukuluzwa kwabantu ezindlini. Asizweni uNdebele ekhuluma kuhlelo lolu ngokuhlangana labantu ezindlini.
Xa sikhangela ama-statistics ayiwo esilawo kathesi owathola kulokhu zethu kuma-offices kahulumente, uthola ukuthi kuthiwa 99% of ilokhu zeni gender based violence, ukuhlukuluzwa lokhu ngomama abahlukuluzwayo behlukuluzwa ngobaba. Kuthi ukuthi obaba emakuma-cases ahambe ziyareportwa emalokhu zeni ezinkambeni elungiswa lanilari kukhulunywa ngawo ema-court, obaba ayi-1%. Uh-huh. 99% ngilokhu ze ngomama bayabe lokhu ze babehlukunyeziwe, okutshengisa ukuthi kaningi-ningi obaba bahlukuluza omama. Kodwa i-1% le itshengisa ukuthi bakhona futhi obaba balokhu ze abahlukuluzwayo, kodwa kakhulu abahlukuluzwa kakhulu esikunanzelelayo ukuthi ngomama endaweni eziningi.
Ye, so lina kulaba abahlukuluzwa kakhulu ngizokuthiwa likhangele labo esilisa khonapho, akusithethi abahlukuluzwa kakhulu bayabe beyenziweni
labo bathola bechayiwe echayiwe sibili ngukhosikazi sike lapha ezodini lokhu zeni counseling alitshengise amanxeba elokhu ziwe echayiwe. Abanye labo thola sengaphuza endlini yavalelwa phandle swele ukuthi alalwe ngapha. Abanye babe khuluma ngokuthi nsuku zonke uhlale lokhu uzohlala ethethiva, especially laba asebaphelelwa imisebenzi laba nxa ngaselala ukuthi awuyalalwa ekhaya. Umama sehlale ezondile ethethisa ngaso sonke isikhathi engane semtshela ukuthi ngani kaseyindoda.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ubona ngenhlelo zokubhekana labantu ezindlini kunhlanganiso yePadare enkundleni. Ubekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 ngolwesithathu enkundleni yeFacebook ekhasini le-VOA Ndebele. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe ezikhahlanyezwa emazweni atshiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yomlilo oqhamuke kwesinye isakhiwo eLondon kweleBritane selifike kwabalitshumi lambili. Abahlengi labalwisana lomlilo lo lonke bephakathi kokulwisana lawo njalo besabela ukuthi leli nani lizaqonga. Umongameli waMelika umnumzana Donald Trump uviga ukuthi undoda odubule umbhobho odubule ilunga lebandla lakhe edaleni lephalamende lama-Republican u-Congressman Stephen Scalise lezinye izisebenzi kahulumende e-Washington DC lamhlanje ekuseni usefile esibhedlela ngemva kokudutyulwa ngamapolisa. Lamhla kuhlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Difa Dube ohlala kwele Bilitane. Osehlala ePilitane kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili. UDube uthi kunzima ukondla abantwana emazweni ngoba imithetho isenqabela ukukhulisa abantwana belembeko.
Lapha emazweni sindlale okweminyaka engu-18 ukuthi sesibona nje sekuwukuthi izinto sezinoma kufana nokuthi kusemakhaya la.
Uhlala le muli yini khona ngapha emazweni njalo ungasitshela ukuthi kunjani ukuwondla abantwana khona ngapha?
Ye, lapha e-England baba ngihlala labantwa bami. Kuhlala labantwana kwelizwe kuyinto enzima kakhulu ngoba imithetho abayifakayo ikakhulu efakelwa abantwana isithwalisa nzima kakhulu. So fanele ukuthi umntwana nxa esesemncane, mhlawumbe asibali umntwana osasuka ezingeni lokuthi grade 1 azayifika mhlawumbe iminyaka engu-10 akavunyele ukuhamba yedwa esikolo, uyamhambisa isikolo uphinde uyemlanda njalo. I-5 minutes nje ungavele uphazamisa isikhathi noma nge-5 minutes usubizelwa amapolisa, usubizelwa ukuthi mhlawumbe usungumuntu onegleta umntwana, okuyinto thina esasingayazi thina ekhaya. Kwese kubuya njalo lo mntwana awukwazi ukuthiya umntwana o-less than 16 years umthiye yedwa endlini, noma uphumuye emagrosa noma uye ngaphi katshana. Umntwana sonke isikhathi ufanele ehlalele umuntu omdala omkhangeleyo sonke isikhathi. Thina kodwa ekukhuleni sasikwazi ukuthi sakhula sazi ukuthi umntwana uyamtiya noma ungazitshiya ulayezele umakhelwane nje uphela ukuthi ngisaphuma lapha lingikhangelela abantwana wawungazohlupha. Kodwa lapha ungavele umtshiye kanjalo ubekwazi ukuthi the next thing ozayithola suzathathela abantwana usale ungasela abantwana. Yikho kuyinto ehlupha kakhulu leyo nto ikakhulu thina esenzela abantwana kudiaspora.
Sizwa kuthiwa abantwana nxa bewonile khona ngapha emazweni kabatshaywa, kuphatha njani wena lokhu?
Leyo nto leyo baba ibuhlupho ngoba into nxa sithi siyakhangela umthetho bayayifaka ukuthi igcinele imithetho yakhona igcine isihlupha nxazonke ngoba kathesi umntwana nxa ekhula bafakele imithetho ukuthi umntwana ungamtshayi ungamqondisa. Kodwa thina kwasenza saqonda kakhulu. Kodwa nxa kuyakhangela kathesi abantwana sebekhula bethiwa ngamahuligani kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi akamesali umuntu omdala ngoba uyazi ukuthi ayifito ozomenza yona. Kodwa futhi nxa esekhulile njalo eseyihuligani nxa esehambe seyahlupha phandle ngale amapolisa sebebuya njalo bezothi wena mzali awukhulisanga umntwana ngendlela efaneleyo. Yonke into uyabuyisenza lo mntwana kufanele ukuthi uhlale ucele emntwaneni usithi please emntwaneni please mntwana. Kodwa thina kungele ukhala umntwana zazazi ukuthi umntwana wakho nxa wamtshaya awumtshayeli ukumbulala ngowakho mzele wamondla ikusasa lakho leliyana isibongo sakho lesikhulisa isibongo sakho kusasa. Nakho umntwana wakho kufanele ukuthi umkhulise ngendlela uyabusazi ukuthi angimbulali kodwa ngimqondise izigwegwe.
Manje njengomuntu osele sikhathi eside kangaka usemazweni uzabuyela yini ekhaya eZimbabwe?
Mina iqiniso engalibeka nje ngicathe sobala ukuthi mina nginje ngavela ngasibuya kulelizwe leli ngingumuntu omdala angikaze ngakuzwa kusekhaya kulelizwe noma kungaze kube mnandi okungakanani kube le mpala ezithiphileyo ngakanani noma kube lani into ezithiphileyo akusoze kwafakwabasekhaya. Mina ekhaya ngikhangelele sibili kakhulu ukuthi ilizwe lakithi ngithandazela ukuthi alilungi. Nxa lilunga siyabuyela emakhaya siyehlala ekhaya sibili afuna ilizwe lethu lezi zibakwe zilithanda kakhulu.
Manje pho abantwana bona bekhulele khona ngapha emazweni ubona ngani bazayenelisa na impilo yeZimbabwe?
Mina nxa ngikhulumela kweyami imuli kweyabami bomntwana nganginze ukuthi kube lula for bona ukuthi kungaze kuhluphe lakusasa. Bengisenza sonke isikhathi ukuthi ababe ngabantwana abahlala njalo nje behambe besavakashela ekhaya. Njalo ngazama kakhulu ukuthi ngibafundise ukuthi bakhule bekhuluma ulimi lwesikhalanga nolimi lwesiNdebele babezazi iindimi zesintu. Ilaloba kukuthi bazalelwe khona na kodwa noma bazalelwe khonapha bayazikhuluma isikhalanga bayazikhuluma isiNdebele okuza kwenza ukuthi kube lula. Kodwa into engayinazindeleyo kwabanye abantwana bazafila out of place ngase bebuyela ekhaya laba abathi abangazange bakwenza practical ukuthi bakhulume isiNdebele noma isikhalanga noma isiyona ulimi lwesintu kuzabahlupha nxa sebebuyela ekhaya ngoba nxa sifika ngale bazazithola ukuthi sebengabantu bemzini njalo abasazwisisi kahle ukuthi nxa kuthiwa ngale kusekhaya kuya kusishoti.
Lo ngumnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe sihlala kwele Bilitane ubexoxa ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka elizweni kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo ngobukhokheli obuqotho kanye lezamabhizimusi. Bazaba eMelika okwenyanga eyodwa la maviki amabili. Omunye wabo ngomnumzana Liberty Bebe. UBebe uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuphathelane lendlela ezisetshenziswa ngabanye ontanga abadabuka kwamanye amazwe ukwenqabela inhlupho ababhekana lazo eZimbabwe. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Ngumqondisi wenhlanganiso okuthiwa iNational Youth Development Trust, eyinhlanganiso engayisungulayo. Engikwenzayo nje ikuzama ukuthuthukisa amathuba abantanga ukuthi baphatheke entweni zepolitiki yelizwe kwezomnotho welizwe lakuma-social issues ayelizwe.
Hayi, ngiyakuzwa. Awungitsheleke mnumzane, njengoba usutholile ithuba elikhulu lokuba ngumunye ozaba kuhlelo lolu lweMandela Washington Fellowship, wena uzizwa kanjani ngalokho?
Ngijabule kakhulu. Okunjabulisayo ukuthi lokhu kuzanginika ithuba lokuthi ngihlangane labanye ontanga abanjengami abasebenzayo kuzwekazi le-Africa abayenza imisebenzi etshiyeneyo ukuthi siye sixoxisane, sifundisane njengabontanga ukuthi kanti lezi nhlupho esibhekene lazo bona bazenza njani, benza njani ukuthi badile lazo kwaba amazwe.
Ngombono wakho, lokhu kuzehlangana lakho kusazokusiza kanjani kumsebenzi wakho?
Ngikhangelela ukuthi mina ngikwazi ukufunda ukuthi kanti inhlanganiso engange-NYDT ikhokhelwa kuhle kanjani.
Umuntu uhlelo lolweMandela Washington Fellowship usiphelile, ukhangelela ukuthi uzabe usize umphakathini kanjani ngale mfundo zakho?
Mina njengomqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust bengivele nginakana ukusungula isikolo engisithi esokuqala isikolo se-leadership and business entrepreneurship. Ngifisa ukuthi nxa sengifundile ngeyali program phenduke ezweni leZimbabwe ngizosisungula lesi sikolo. Enye into engifisa ukuyifunda ngithi emayelika ukuthi inhlanganiso enjenge-NYDT engiyesivu society ingasebenzelana ndawonye njani ne-university. Ngoba nxa ngiphenduke eZimbabwe ngifisa ukuthi isikole lesi engisenzayo sikwazi ukuthi sibambisane intambo le-any of the universities ezitholakala kule Zimbabwe.
Umnumzana Liberty Bebe ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Siphinde saxoxa njalo loNkosazana Lois Ngwenya okuhlelo lolu laye yena othi ukhangelele ukufunda okuningi okuphathelane lentuthuko yabesifazana.
Hayi, ngizwa ngijabulile, ngithabile ukuthi le i-opportunity efunwa ngabantu abaningi and lami ngakwanisa ukungena, so into engijabulisayo ukuthi ngizahamba ngiyefunda into engingakwaziyo.
Kahle kahle, kuyini okwenzayo empilweni okwenze wangena kulolu hlelo?
Oyina nisebenza labafazi labana kuthiwa ngama-key populations, abafazi labana babe belento ezibahluphayo eziningi okuthiwa ngama-sex workers abathengisa umzimba. So sile kliniki esibancedayo mahara, so yikho lapho endisebenza khona, sinetisana labafazi nalabo.
Kuliphi idolobho lapho?
Amakliniki akhona kuma-major highways eZimbabwe, kodwa khathesi nisebenza ngiseMtata.
Kuyini okhangelela ukukuthola phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship njengoba lisiza ngapha nje kusasa?
Into engikhangelele kuyifunda ngeyokuthi ngingancedisa kanjani abantu engisebenza labo, ukuthi especially endaweni zokuqala ama-project a-sustainable ukuthi bakwanise ukuzincedisa njengoba ngishilo ukuthi sebenza labafazi labana abazithengisayo. Yikwini engakuthola engakusebenzisa ukuthi sikwanise ukuthi siyenze okuthiwa ngama-mobilization, sikhulumisane labo kuhle ukuthi sibe kwazi ukuthi singenza njani, what else can we do ukuthi impilo yabo ibe ngcono.
Lona udaba lwabesifazane abathengisa imizimba lolu ungathi ludaba olubhahe kanganani eZimbabwe, njalo yiziphi inkinga ezisuke zibe khona ngokuba khona kwabo?
Hayi sathi sabafazi laba sebengani baningi kakhulu I think ngendaba yodubo lendlala lani lani ezinengi. So kukhanya into ongikhona kuyanda. So angisakwazi nami ukuthi kungayenziwa kanjani but ama-problems akhona ngoba sikhathi sokukhanya sokulabo ntanga futhi abangani bakhanya bengena kumsebenzi onalo abasuke ezikolweni sebeqalisa ukwenza khonokho engxenye babengakwanisi ukubhadala ama-cookies lani lani angikwazisisi kuwi.
Uzaba ukuliphi ikolishi ngapha njalo uzaba uqhuba izifundo bani?
Ngiku civic leadership track ngiyabe ngise Ohio esikoleni esithiwa iBowling Green.
Unkosazana Lois Ngwenyango omunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abaza eMelika kusasa. Kwezemidlalo lamhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ebikhona lamuhla.
Iqembu leBlack Rhinos likhuphuke lahlala phezu kwengalane lemiklomelwe ngamatshumi amabili lesithupha ngemva kokubhaxabula ile Highlanders nge-3 kanya emdlalweni obusenkundleni yeMorris Depot namhla emini. Abahlohlele iqembu leRhinos ngababalisa uLotti Chiwunga yena ulitshayele emambuleni kabili kanye lonozinti uHerbert Rusau yena ohlohle uMbekwa. Emdlalweni obusedolobheni lakobulawayo enkundleni iLuveve iqembu leChicken Inn linqobe leZPC Taribha nge-2 kanya njalo abahlohlele leli qembu eliqeqeshwa nguRaman Kumbo nguGuide Godard kanye loInnocent Mucheneka. Iqembu leChicken Inn lindize lahlala endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo njalo umlandeli walo omkhulu uMacLeod Moyo uthi sekulithuba labo elokujabula ngemva kokudonsa nzima ekuqaleni kwemidlalo yalo nyaka.
Ngendawo ngendawo ibhola belitshintsha i3 points yasetshenzelwa sasingadlala ishapha kathi ezandla sesifikile nathi ezaziphilise ezizihle ukujabula kuyatshintshwana.
Emdlalweni obusenkundleni ye-Ascot esedolobheni leGweru iqembu lechapungu linqobele bulawa yesithi nge-1 kanya kuthi ele-FC Platinum libe ngujikilo bhanqa 0-0 lele Harare City enkundleni eMandava esedolobheni lezishabane. Enkundleni yeGibo iqembu leTriangle litshaya leJapan Mine nge-3-1. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngolwesine lapho iqembu leBantu Rovers elizemukela khona eletsholotsho enkundleni eLuveve ngehola lakuqala emini kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leHawmine lizancikilana lele yada enkundleni efanayo. Iqembu leDynamos lizadlala lelengezi Platinum Stars enkundleni eNational Sports Stadium ngehola lesikhombisa ntambama kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leHwange leCapes United udluliselwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Abafana bakagodlwayo behaya iqembu leHighlanders lapho bathi kayibulawe kodwa sithi qha kayizozi ibulawe. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. uZulu wakoBulawayo unanza ilanga lokupha igazi ele World Blood Donor Day. Inhlanganiso ebona ngesiphephelo emhlabeni jikelele ithi ikhathazekile kakhulu ngokuncitshwa indawo kwesiphephelo kwele Botswana. Kwanelokwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.